Yeah, also phambili sibili kakhulu sokukhanya ukuthi lapha ngoba nasebe ya ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kulele hlandla ya umamalwana unyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ingathi besebebathatha bese ukuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sokuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okwakuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli ka-Obama u-vice president ka-Obama so engathi sinesikhiwo le-advantage kodwa sazi-ke futhi ngo-Ben Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kubiden hhayi ekhanya nguyo oqhamileyo
labo-ke abale mali eningi abuthiwa ngama-billionaire ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa kuthiwa yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingabona ekasteya lot Steya, yeah. Angabona amanye uBloomberg angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani. Kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakazi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho. Kodwa-ke ngiyabona sokusiyala iningi la iningi lethu lathi siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.